soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 10 mpalakazi 2021, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqhakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngesizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi oso wabo ngoba lapha sikhuluma ngama head of state bathini ngombuso kwentando kayiphikiswa.
Inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kwesuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu, 5189. Izolo weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika uqhutshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Minkoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekansiliya Harare bethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi ngohlobo olwe rapid antigen test. Uhlobo lokuhlolwa olwe PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eye Warren Park, Mabvuku, Mbare lezibhedlela ze Wilkins le Beatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlolwe batholakala beli COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu, 5189, njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane eyodwa, 872, bele gciwane leli. Umnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa i-COVID-19 ngalezi nsuku seliqansa.
Sesikhangelane njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolo osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini okuyinto eyenza umkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nga abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi lalapho eveli tholakala khona lawo betholakale bekhona. Siyathola ukuthi imbuthano lokho isiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapha abantu abasagqoki amamaski lawa abeyiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge COVID-19 ngoba itholakale ekuphefumulenaneni lapha abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana naye belokhu bephethe betshintshana betshintshana okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala ngakho-ke abasaba ngeke bathola igciwane leli. Kodwa ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingenile njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiyayimemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa ukuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayitsho ukuthi suvikelekile emkhuhlaneni, itsho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo. Umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo, wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga. Haji
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha ubulawayo uvelene uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto kodwa ubulawayo uhambela phambili uyahlaba uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encumakalayo le kakhulu ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho ke singakhangela amanani abantu lama. Abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hayi ngiyabe ngihlabelani khona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi kwethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflule ejayelekileyo. Okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho ke kuyafana nalale iCovid sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili. Akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba abalazibonakaliso yikho bengahambanga ukuthi behlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlanyana sizathola ukuthi inani labantu abatholakala bele gcikwane liya lokhu lisanda. Akutsho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane sibaba utholileyo belalo igcikwane, igcikwane lisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga. Kodwa singahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke uzathola ukuthi inani leli lokhu lisiya lisanda. Lokhu lisiya vele inhlawumba liyehli.
Lo bekungumnumzana Themba lami Mabhena ongumongi omkhulu kobulawayo. Abasemhlanganeni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela kubana emazweni amaningi kungabi lombuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe atshiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni oqoqwe ngumongameli Joseph Biden weSummit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying the poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukukhohlakala benza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kuphulwe amalungelo kaZulu. Wena Botswana sesiphumele sinquma sokuthi abezombusazwe kumele balwisane lobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sesibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe labantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends, both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Nxa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hand of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo. Loku kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali bakholoje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim usomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakala libululaza abantu njalo bunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
It's only appropriate if we're talking about democracy to also address corruption, because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion every year.
Ukuhlakala bubusela muva ezokuthengiselana ezemali ukulondolozwa kwezemvelo lokunye. Kwenza ukuba kungabi lokuzwanana phakathi kukahulumende labantu. Kuzwekazi le-Afrika kutshontshwa imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion ngomnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than of all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana lokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo. Obekunanzwa usuku lokulwisana lobukhohlakali kube World Anti-Corruption Day. Ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Dabanginare uthi ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption ufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungelithi ubanjwe umkhuhlane lo kusesemasinyane uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona uMugabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugolekele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobo okwamanye amazwe.
Umhlangano we-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Unjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqwe ngileMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika abona leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Inkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluba umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqhakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngesizathu zokuthi vele yona imntando kayiphikiswa. Bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuluma ngama-head of state ubeza ukuthi omlingani bakhe omangameli babanye lamazwe bathini ngombuso kwantando kayiphikiswa. Njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu uwakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona le kwele Zimbabwe lapho iEmerson Mnangagwa led government engakholelwa kudemokrasi, othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyakotshwa. Akula rule of law. Zokodwa ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akula nto angayifunda vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
abantu abalandela idemokrasi abasoze bahambisane nama dictators. Yikho ke ukuthiwa kwezana uphepha kukhombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu. Ngalokho abazinuka amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenzele izizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxuswa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, umnumzana Believe Gawule, ilunga lezana uPF, ngakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kuntuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangikhangela ayitsholutho kithi njengeZimbabwe, ngoba uBaden lo engusenator yibo abakrafta izidera. So uBaden ngumuntu vele olwa leZimbabwe. Ah, so umuntu esingakhuluma ngaye vele into yakhona vele into endala le. Abantu aba they are not happy ngeloku ze land reform. Yikho besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle, eZimbabwe akula democracy, batsho njalo. Kungapho lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi omhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungula kohlelo lukaMnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika wokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-R424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizathu bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yebulenjini ugqitshwa lamhla lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukuba nomsebenzi wokwakha idamu leGwayishangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo ngumanisipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udubo lwamanzi kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayishangani esiwa kobulawayo njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. Umanjinela Potengu wezinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we see about 59% complete and siyabona by June we should be almost 90% complete this year and siyabona ukuthi December the lake should be holding water and we should be starting on the Kalisa pipeline from Gwai to Bulawa.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zithe zabika kukhanjiswe emahofisini ngokulandelana kwethu ngokutshetsha ukuze singazazi silahlekele iphumulo. I-experience esaba layo eluveve last year savumelana emhlanganweni babaphisi ukuthi basifuni ukuthi-ke khona kobulawayo. It's unfortunate that we have lost one life, each other like extension. May they show rest in peace.
Isihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayi Shangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasuthiseki ngokwenzakalayo phakathi kwezinwa i-City Council lezisa mayelana nokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapho. Yebo bathi bakhulumisane kodwa kukhulumisaneni kwabo ngigcine ngisigcine singanawo amanzi still. Yikho isicelo ukuthi angabe khonokho bakulungisa kahle. Okusijabulisayo khonokho esizwe umengameli sithi sesathola amanzi avela kugwayi Shangani. But still silocabanga ukuthi idolobho lakobulawayo liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhula kwedolobho. Nxa kungala maplani acacayo ukuthi kuzakhiwa kwenye idamu ngasisuthu sethu. Yesingathaba-ke singezwa ukuthi kulama plani bani owakhe idamu kuminyaka le elandelayo emihlanu.
Umsekeli kameya uKhansila Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isitishi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube lesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakhathesi yebo yeudaba lolu ole-water treatment plant kumele silukhangele sibili okuthi ngabe kwenzakala ngabe nayo iyayenziwa ngasemosikhathi kodwa sizaphunguza malingai amanzi angafika kubulawa sizazama ukuwaklina but siyacela ukuthi labo abalamandla besenzele i-water treatment plant.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Silokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayi Shangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi iluhlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho umtshina yokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe ngumanisipala wakobulawayo Izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays hamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza nelokuthi Semrandeni kuligama lakhe lokucula. Bona bacula besemalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bekuxoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Panda.
Bengabafanyana besiyadinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumbaleli qembu. Wena ke ekhaya uvela ngapha?
Mphuma khona eLupane, yikho lapho engikhulele khona. Ngikhuliswa likhehle elizala umama uMagcekeni, beliyinkosi khona lapho duze leMpofu. Yebo, iqembu elicwilelayo kuthiwa yiSemrandeni and African Mingoli liqale ngomnyaka ka-2020 lapho esikhiphe khona ama-albums amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo liwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yigosho music, okumele ukubana ukuthi goslow house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo ababiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lila abantu abaningi ababe befaka izandla, ngakho liyabhala ngezindimi ezithiyeneyo. Bebhale ngeChichewa, kuye kubhale ezinye ngesiNdebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesiLungu.
African Mingoli silabadlalade amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindima eziningi ebambe futhi le jena ezithiyeneyo. Le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile, esisebenza lama-producers ahlukeneyo. And lawa ma-producers abefaka i-input ethiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho-ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha abasamukele ngakhona ngoba batshengise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengani. Lizwi bani kubo abalaleli ngomculo lowo? Njalo bengawuthola ngaphi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni ngendlela. Igama legroupu likhona kuFacebook kuthiwa yiSam Randall and African Mingoli. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-intanethi, ku-YouTube ungalithola igama lilo futhi Sam Randall and African Mingoli. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, konke kube kahle.
Bese kwetshelo Sam Randall ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli kuhlelo Hoza Woza Friday. Mpela sonto emnandi kini lonke liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhatt.
Esikhanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. UZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika ukhutshelwa enkundleni yebulenjini. Leviki kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngokuthi Sam Randall. Siludoba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah.